Inhlanganiso leyana emanya ezama ukuthi ihlanganise amazwe wonke endaba yezempilakahle. Kuyananzi ethi kwesathi kuba le minye imikhuhlane esiyi-pandemic esuke itshaya umhlaba wonke efisa ukuthi amazwe abambane asebenze ndawonye. Singanika i-COVID njengesibonelo esegcekeni. Ungananzelela yatshaya umhlaba wonke. Kodwa amazwe angafika abe ndawonye ukuthi imali ezo zifake zaba ndawonye ze-World Health Organization ziphume zincedise. Ziyanceda ukuthi lala amanye amazwe aphansi esingathi nama-third world countries abangela mali. Nxa lo mkhuhlane usuhlasele lawo uphathiseke ngoba singeze sathi thina lawo mazwe ale mali angaza alanda abantu babo abelaphe la amanye angela mali angelatshwa umhlaba lo sokuthiwa i-global village abantu bayahamba begcwala umhlaba wonke khona kwana kutho ukuthi labona abale mali bona bemelika bangaba lohlupho ukuthi lowo mkhuhlane usungabuya uvela ngapha kwamanye amazwe ubathele khona ngale singakhohlwa ukuthi i-health organization ifonywa kuyindlela yokuthi amazwe abe ndawonye ancedisane nxa sesikhuluma indaba lezi zempilakahle engxenye sokufanele acabange ukuthi ngoba leli asiyonyathelo elihle ngoba njalo phela singakhohlwa ukuthi la i-America injeyana iyadinga uncedo kwezinye indawo engxenyeni osuka bona ungathi njengoba America kuyilizwe elikhulu okuthiwa yi-super power lingazimela lodwa kodwa eqinisweni alisoze lifela lifelama lodwa lidinga uba lincediswa ngamanye amazwe nezinye izinto ngamanye ama-resources ukwenzela ukuthi kuncediswane futhi asilo qinisa ukuthi i-America imithi yonke uyayithola i-America kule minye imithi engabe uyivela kwezinye indawo so ke kufanele kusebenze kuncediswana sibona ungathi nxa kule ndlela sokufanele ukuthi amazwe laba abakhona ngale lawo bazama ukukhulumisana layo uTrump wenzela ukuthi lo mcabango wake awufake eceleni ngoba sibona ungathi awusoze usiphathise njengomhlaba
kubahlali bemelika kungabe kulomthelela bani lokho kungabe kuyikho yini abakufunayo kungaba lula yini ukuthi umnumzana Donald Trump yena aguqule kona
eqinisweni angiboni bekwemukela lokho singakhohle ukuthi iMelika yilizwe elikhulu elihlonitshwa futhi elilamandla umhlaba wonke kodwa ungalinanzela nilizwe lalokho okuthiwa ngamapolicy okuthiwa ngama-foreign policies atshintshi balezi indlela abasebenza ngazo ama-policies imithetho yabekwayo abangayitshintshiyo kungaze kungene bani so ke ngibona ungathi nxa yena uTrump engafuna ukuthi aguqule izinto ngale ndlela abuguqula ngayo phose engaba sengozini yokuthi khona alidlala ephalamende bengahlala phansi begcine bemkhubele okuthiwa impeachment. Labona abengxenye futhi awuyo abantu abamkhethayo njengoba bamvotela. Begcine ngxenye sebemsola laphana laphana bengasele laqinisa ukuthi kambe lokwakwenza kuyikho yini. Vele kuyahlupha ukuthi ungaze ungene esikhundleni uhle ufike ufuna ukuguqule zonke izinto. Ngoba iMelika kuthiwa ilizwe elihlonipha amalungelo abantu, ilizwe ledemokhrasi. So ngamafitshane sibona ungathi hayi idale le Melika selivumelane layo. Engaba sengozini yokuthi bona sebengamphikisa kugcine kumkhathaza kusasa.